sihlangana lembiko esiyithola evela kwezinye izakhamizi ePhumla South ukuthi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yendwangu ezihlukuluzayo. Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu, siyakwazi ukubana indwangu vele idlala njani. Ikhona abo ngakuzalo kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu, so kule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisini amanzi azagcwala phakathi ezindlini. Njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini, zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi. So ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusathiwa lutho phandle. Umuntu angajengathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe, imigali yakuthi ayishiye phandle uyesaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo. So izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni, kufanele ukuthi nga enzo zenzakala emakhaya. Ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo, ngezindlu zabo ezibulawayo, ama-window panes afayo, le mpahla zabancalo digesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu.
Ugatsha olumele luluphathe lolu daba iluphi njalo luthini?
Well, sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers, ngoba yibo esaziyo bana ababhekane lezi zinto ezokuthi nxa abantu sebehlukumezekile ama-rangers asondele ukuba nancedisa ukuthi lezi nyamazana ziqhutshwe kumbe zicontrole. Kodwa siyakunanzela ukuthi ama-rangers nxa inyamazana sezihluphe kakhulu labo basebenza logatsha lukahulumende olwe-wildlife labo ukuthi bancedisane. So ke ngokunjalo imbiko sihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala la yabona okokwenza, esiliqiniso lokubana kukhona okwenziwayo, ngoba nxa kubanazethi uhlupho lolu seluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba njile. Kodwa ke silethemba lokuthi umasipala lokufanele akwenze masinya, ngoba abantu sebedubekele kakhulu izakhamizi asakubana zenzeke. Njalo sinanzele ukuthi uhlupho yikuthi futhi indwangu leyani ungaze wena uzibambele uzibulalele. Emthethweni weZimbabwe ugcinayo isakhamizi sibotshiwe. So ngokunjalo ke sifuna laba amasipala abasemthethweni ukubana bancedise ukuthi lezi ndwangu babone ziyabanjwa kumbe ziyabulawa.
Ngaphandle kwendwangu lezi, ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho koBulawayo?
Ye, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Siye sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu bebehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihlezi endlini ingasaphuma kuyiloku izihlidlayela phakathi. Lako masinya safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa le nyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima, ikakhulu khale kuboPhumla South ukuthiya ngapha kubonkulumane 12 usehlisa kubogwabalanda emagogonosi. Uyananzela ukuthi kuba la madonki ikakhulu futhi ePhumla khona ngala madonki ahlukumeza abantu, abantu bayakhompulena bayakhala ingadi laphana bayalima amadonki ayangena adle, akwenza indawo izimbuzi ziyangena zidle, onkomo bayangena badle. So ke siyananzelela uhlupho solukhona lokuthi inyamazana sezisiba nenge edrobheni ngaphandle kwalezi inyamazana zendle laze nezi ezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu. So ke ngokunjalo kuba lo hlupho olukhona olukhulu. Siyananzelela ukuthi futhi khona apho ama-rangers bayazama lezi nyamazana ezinye zigcina zibanjiwe, zigcine sezivalele ukuthi umnikazi nxa esebuyile usebhadala ukuthi inyamazana zakhe zibonakale sezihambe endaweni ezingavunyelwa ukubana zihambe kizo zidlalela ebantwini. Kodwa ngokunjalo vele inyamazana abantu ziyabakhathaza. Besides indwangu lenkawu lalezi zangekhaya lazo amadonki onkomo lembuzi kwesinye isikhathi ziyahlukumeza abantu futhi ezindlini. So iluhlupho abantu lohlupho ababhekane lalo abafisa ukuba nawo umasipala masinya bancedisa ukuthi impahla zabo zisinde zingabi ziphele nzima ngenxa yalezi nyamazana.